Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 26 lwezi 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngokakadezi ngafika ngelisisa sokusele iphase yi-1 kumele beqede mhlaka 19 December and so vela mbona ngoba it's over almost 3 weeks now. So ngokuya ngendlela izinto ezenzakala amboni ngayo ukuthi bazayenelise ukufikisa inando nalelo le-7 million.
Ukusuka esihlalweni kukamongameli Mugabe kukhanya sekusenza abantu babe madolonzima kudaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti.
Ye, kule two sides of the story lapho. Okomqala historically nasemkhangele mina ngiyagwazi mbona njengomuntu onguye waba lesandla esikhulu esikhathi e-ground besebenza bendawonye-ke nabophelesiri lo Mugabe.
Abanye bathi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho kuvuselela umnotho welizwe kodwa kuza kuba nzima ukuthi abantu bamvotele.
Abaningi siyakwazi ukuthi bayajabula bathi siyajabula iZimbabwe isizobuyela umnotho sizobuyela ukuthi ibe iZimbabwe enhle umnotho uzoba right. But thina sinokuthi kufanele sibheke ama-reflections ethu on what happened umzimu athini.
AbeZimbabwe abahlala kule South Africa benza idili lokujabulela ukugenquka kukamongameli kahulumende kamongameli Robert Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukusuka esihlalweni kukamongameli Mugabe sekusenza abanye abantu babe madolonzima kudaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti. Ukhetho lukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezingedluli ezilithumi ezilandelayo kodwa ababhalisa amagama abo kuluhlu lokuvota sikhuluma nje bedlula kancane izigidi ezintathu i-3 million. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezokhetho unkosikazi Ellen Shiriyelenga njalo oyisiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Ngoba kathesi ngafika ngelisisa sokusele iphase yi-1 kumele beqede mhlaka 19 December and so vela mbona ngoba it's over almost 3 weeks now. So ngokuya ngendlela izinto ezenzakala amboni ngayo ukuthi bazayenelisa ukufikisa inando nalelo le-7 million. And futhi inkinga ekhona yukuthi abantu bekule confusion yona le yadisenzakala okwabo-president omutsha lanilani. So iviki leyo naleyani iviki bekungani inani belisilela mbijana ngendaba yodaba ngendaba yona le yadisenza. But ngokuthina although ezi-political parties siyazama sekuyokwenza ama-door to door but kulokunye okusililayo kakhulu. And nxa sikhangela inani elikhulunywa yiveki ligoqela abantu abasediaspora kubo-South Africa lasebotswana lamanye amazwe. So singanazelela inani labantu lona abantu abaningi bona laba babuya ngelast week ngeviki ekhisimusi nebhukubo 2021 khona ngalo. So thina nxa sikhangela iveki ivala uhlelo lolo mhlaka 19 nolunye idaba sikunokukhanya lenzima ngoba abantu abaningi bazayihluleka ukurejista.
Kahle kahle kuyini kanti okubangela ukuthi inani lingaqansele phezulu ikakhulu nxa sikhangela ukuthi elikhona kathesi lincane?
Izizathu ezenzakalayo kulalaba for instance awuthiwa ngama-aliens okuthithwa ndibanje bazalelwa lapha eZimbabwe but abazali babo bavela kwamanye amazwe ku-SADC region. So ngabanye abantu ade bevalelwa ngaphandle ukuthi kuthiwa hhayi qalani lilingisise amaphepheni and futhi kuzokuba even ontanga yikho kulenkinga kakhulu ngoba these ones ngakhuluma labo bathi mina vele anginamsebenzi angilani ngaze ngivote ngenye into vele adesikhala ngayo ukuthi ontanga loba nje leli kakhulu zenzela bona but wena bakutshela ukuthi hayi there's no point ukuthi you register ukuvota tonye inkinga sibile sihlangana la ukuthi abantu be register ngobuningi babo.
Alo ke ngukosikazi Ellen Shirielenga ingcwethi ecubungula ezokhetho njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Lokhu sikudaba olufanayo usekelo oluphiwa umongameli Emmerson Mnangagwa ngamazwe angentshonalanga selubangele ukuthi amanye amabandla alahle imbeleko ngoba kungaba nzima ukumnqoba kukhetho nxa engavuselela umnotho welizwe kungakafiki ukhetho oluzayo. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu.
Yeah, kule two sides of the story lapho. Okomqala historically nase mkhangela uMnangagwa simbona njengomuntu onguye waba lesandla esikhulu esikhathi seGugurawondi besebenza bendawonye ke nabophelelisile lomgabe. Yihistory yakhe embi tainted le-violent election le ebhulileyo lesandla. Kodwa-ke okwakathesi simbona njengoba esefakiwe ukuthi akhokhele ilizwe ukhanyingani ungumuntu ofuna ukuthi abe le-legacy yakhe ethini lekamgabe ayenze kuhle abe lo mbuso oqondileyo umnotho welizwe uvuke ngokungazathi ungumuntu ozazama ukusebenza ngamandla ukuthi akulwele khonokho ukuthi kulunge elizwe. Njalo ngibona ingazathi uthola usekelo-ke emazweni angaphandle ikakhulu o-Britain ukuthumela kwabo uminista we-African Affairs ukuthi akuye ezogcotshwa ngisengisela usekelo-ke azalufola. Yikho-ke ngibona ingazathi yindoda-ke esehlakaniphile esifundile ngamaphutha kamgabe uzazama ubungcono bakhe uMnangagwa umbono nginawo yena lowo.
Okokuthi nxa ukhangele enganqoba yini kukhetho?
Kukhetho-ke angeke anqobe nxa engashintshanga ngezinto zabazinhle kodwa kangayenza-ke umnotho welizwe-ke uvuke asebenzelane kuhle-ke labantu ezamalungelo oluntu zikhanye-ke kusebenzeka kakuhle njalo-ke le ndaba ehluphayo kithi ngapha emasebhelele njengaphelanga indawo yegugurawundi angakhuluma ngayo elungisise funa angayenza ukuthi athole amavoti-ke okuthi anqobe kodwa-ke ngingazi-ke abantu emasebhelele ndi-ke angeke anqobe okuzwayo angathola-ke khona ngase emashurandeni lapho athole-ke ngayo usekelo angaluthola.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kunjalo nje abasakhulayo bathi bakhangelele uhulumende omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba aguqule indlela abeqhuba ngayo umsebenzi phansi kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe akhulumisane labo ukuzwa izifiso zabo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kumazwi akhe wokwemukela isikhundla sokuba ngumongameli welizwe umnumzana Emmerson Dambudzo Mnangagwa uthembise ukusebenzela uzulu okubalisa abasakhulayo. Unkosazana Chasisile Ndlovu ubona ngezokuhanjiswa komsebenzi enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust enguyena njalo owayisungulayo emaphandleni eGwanda. UMandlovu uthi kungabi yinkulumo nje ephelela emoyeni njengezithukuthuku zenja lokho kuthenjiswa ngumongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa kakhulukazi kwabasakhulayo abayibona abalinani eliphezulu elizweni. Uthi kusesemasinya kibo njengabasakhulayo ucabanga ukuthi ingathuthuka masinya impilo yabo ngoba sekungene umongameli lohulumende omutsha. Kunengi uMandlovu athi kungenziwa nguhulumende ukuthuthukisa impilo yabasakhulayo okunjengokuthi izabelo zibe lamandla okusebenzisa ukutholakala kizo ukuzithuthukisa i-devolution.
Thina singanazelela njengeGwanda sile golide line. Kambe igolide lelo lingabe lisenjiwa kusemthethweni libenefitha abantu beGwanda, ngiyathemba ukuthi ngayi Gwanda ithuthuke kakhulu ngoba siyabe sizahlala phansi sivumelane at local level ukuthi hayi abantu abasebenza la kabayenze visible corporate social responsibility ukuthi phela bekwanise ukuthuthukisa idolobho. Lingathuthuka idolobho lomuntu omutsha uyabe sekwanisa ukuthuthuka ngoba sokule enzinto ezininzi angakwazi ukuzifinyelela eziseduzane layo ezingathuthukisa impilo yakhe. Njalo futhi sikhangelele ukuthi i-devolution of power yindlela enye engapromota ukuqhatshwa kwabantu abatsha ezabelweni zabo.
Unkosazana Lindiwe Maphosa usebenza njengo community youth advocate kuward 22 enhlanganisweni ye community youth development trust konale eGwanda. Uyawusekela laye umbono wokunikeza amandla kwezokusetshenziswa kokutholakala ezabelweni.
Sikhangelele kakhulu ku-devolution of power. I-devolution of power iyasincedisa emisebenzini njengabantu abatsha. So sikhangelele ukuthi khona laba abazangena bazakufaka kube yi-priority yabo. Sikhangelele njalo ukuthi ama-minister lawa azaba ngabantu abahlonipha abantu, abantu azabe bekhona e-parliament isikhathi sonke nxa sokumele kubuzwe ngama-departments abo. Sibabonile kade bekhona ukuthi bebe-absconder bengabi khona kunxa kubuzwa imibuzo kuswele lomuntu ophendulayo. So thina sikukhangeleleyo sifuna amaminista azatshintsha nje impilo yabantu, azatshintsha even ama-vendors. Sikhangele ukuthi khona ama-vendors amaningi yithi abantu abatsha sithwele kanzima. So sifuna ukuthi khona kube ngabantu abazwisisayo ukuthi ilizwe leli kakhulu seli-affecte abantu abatsha.
Umnumzana Semlawuzi wasesigodini upha umbono wakhe phezu kwenkokheli ayifisayo yena njengosakhulayo.
Akhethi abantu abazi umsebenzi, abantu abakhambelana nomsebenzi nalowo abawufundelayo. Akhona ukukhetha uminista ngokuthi waya esikolo kuphela, hayi. Sifuna ikhethe i-post education, akhethe umuntu okhambelana ne-education. I-post yezemali, akhethe uminista okhambelana nezemali. Lokhu kungaba kuyiso isifiso sethu sakuqala, isifiso sokuthi senzeke. Njalo ngakhathe inamba yama-ministers maningi kakhulu.
Ufuna baphiwe ithuba lokunikeza imbono yabo kuhulumende uMlawuzi.
Thina njeyouth sicela ukuthi sibe khona lathi kugavani sifake imbono emitsha, ngoba isikhathi sonke sibe sitshelwa ngemibono yakudala engasoze yafayenza ngalo. Sitshelwa ukuthi kuthiwa ye ilizwe lingavele liphambanise liyabuyela lithathwe izandla zezana zakudala. Hayi, lokhu yinto esiyazi ukuthi ayisoze yafaya abakhona futhi. Salithatha ilizwe ngo-1980 alisoze futhi labuyela. Noma kungabusa umuntu omhlophe alisoze labuyela khona pha. Thina sifuna ukuthi singayihlukaniswa ngekhala kumbe ngani, sonke sibe ngabantu wani.
Lezi zifiso zabasakhulayo ziza kukhangelela ukuba yikhona uMongameli Mnangagwa ezokhetha inkokheli kahulumende entsha ngemva kokugcotshwa kwakhe ngokusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izakhamizi zesigaba seMathabeleland South zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi oseludale ukuthi kwezinye indawo izakhamizi lezi zinathisane lezinanakazana emthonjeni. Izakhamizi lezi zithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele aphathe udaba lokuswelakala kwamanzi njengoba lumqoka kulesi sigaba. Uvusisizwe Mkhwananzi uyalandisa eseGwanda.
Udubo lolo lubhahe ezansi eGwanda nxa usuka eGaranyemba usiyabamba eGungwe. Izakhamizi eGaranyemba zithi kumele zigqotshaniswe obabhemi kanye lembuzi lapho zisiya kukha amanzi emthonjeni ngenxa yodubo lwamanzi olubangelwa yikuswelakala kwezikotsho kulindawo. Iningi lithi ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo esigabeni lesi kubafaka engozini yokuhlaselwa yimikhuhlane yohudo. Ababalisi kanye labantwana besikolo seGaranyemba esemfundo yaphansi labo banatha amanzi asemfuleni. Lapho sivakatshele eGaranyemba sihlangane lonkosazana Melissa Siziba obesikha amanzi echibini kulandela ukuna kwezulu ngomgqibelo ebusuku. Uma Siziba usilandisele ngodubo lwamanzi eGaranyemba.
Ngathela ezindaweni ezinjengazona lezi kumbe nezifuleni, but ma kungela sikha ebrijini elikhulu elingale, ma kuyukuthi isifula zabe zigeleze kakhulu zabesebenzisa lokunatha, but amazigeleze mbijana sayifaka ukuthi kule doti so sabesakha ukuwatsha nani. Kusho ukuthi Ngaba sifakela isikotsha. Sikhona bathi sifile.
Kungwe udubo lwamanzi lolu lukhulu kakhulu ngoba idamu eliyilo elithenjiweyo ladubuka nyakenye njalo izakhamizi ziloku esabela ukuthi izikotshi eziphansi kwedamu zilakho ukoma nxa leli damu lingalungiswanga ngoba amanzi ezadlula esiya kuLimpopo. Umnumzana Edgar Ncube uyisakhamuzi seGungwe zelo kuthi iningi lezakhamizi lithole nzima ngokuswelakala kwamanzi.
Siyavuka ekuseni kusesele sibili maybe uvuke umuntu ngo-4 usiya kukhamanzi. Uzafica lapho abantu bebaningi ngoba kungavele kuse sumele ukuthi ufike ulinde laba abanathisayo anathise khona uzakuthi kuthola amanzi. So ayisiphakathi kodwa olukhulu kakhulu ebenguloyisayo ukuthi aluba besithola usizo amadamu avuselelwe ukuze sikwanise ukubamba amanzi, isifuyo sikwanise ukunatha amadamu, abantu bathole ukunatha kahle ezikotsho ngoba hhayi kunosizi kakhulu ukuthi uthole sinatha ndawonye lezifuyo.
Iningi lithi likhangelele ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa athathe udaba lokusilela kwamanzi emhlubulweni weZansi yeGwanda njengodaba olumqoka olufuna ukulungisiswa ngokuphangisa. Esinye isakhamuzi esimbuka esingathandanga uqanjwa ngebizo sithi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzalandela izithende zalobe ngumongameli wakuleli umnumzana Robert Mugabe nxa engehluleka ukuphatha udaba lwamanzi kanye lezinye indubo ezibhekane labahlali bemaphandleni.
Okwenzakeleyo okokuthi uzakaphumi siyathembela ukuthi yena lowo sengenile ubonile indlela le aphunyiswe ngayo kutho ukuthi nxa la engaseyenzanga izifiso zabantu sithi laba besemgwaqeni. So sibe sicela ukuthi thina endaweni yethu yena le esimbuka village thina siyahawula amanzi funa amadamu.
Izulu elana ngamandla nyakenye ladiliza amadamu amahlanu emaphandleni eGwanda abaliyiseleGungwe, Madihongola, Mapate, Maliphuluhulu kanye lelimatalamombe. Osekuthiye izakhamizi kanye lezifuyo zisengozini yokubhekana lodubo lokusilela kwamanzi. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Iqembu le-FC Platinum lithi lizaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngomnyaka ozayo ngemva kokuphakamisa kwalo isicoco se-PSL. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lithi ngokuphakamisa kwalo isicoco se-CASILACA Premier Soccer League lathola ilungelo lokumela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika we-CAF Champions League. Ngomnyaka ozayo, umongameli waleli qembu uGeorge Mawere wethule umbiko esithi baludinga usekelo oluvela kumaqembu asekeyamela ilizwe ngomncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Inkulumo kaMawere igcizelela leyo ekhulunywa ngumdlali we-FC Platinum uWinston Mango okhuthaze uZulu olandela umdlalo wenguqu ukuba asekele leli qembu umkhankaso walo kuzwekazi lase-Afrika njengoba liyabe selimele ilizwe lonke leZimbabwe.
Kangelele ukuthi lokhu okwenzakileyo kuqhubekele ukusiya phambili izini siyadlala i-Champions League lisapote noma lingasapoti FC Platinum libe lisapota kathesa kuthathe FC Platinum seyizimbabwe abasekeli be-ile ndala abasekeli be-denamos siyabanqusa ukuthi besapota ngokuya phambili.
Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe ukuthi kuzamele balungiselele ngemfanelo ukuze baqhube kuhle kumncintiswano we-CAF Champions League ngomnyaka ozayo.
Ngeke sifuna somuntu wonke ongumfoshi ukuthi kona at least ukwazi ukudlala kwindebe e-Africa ngendlela esiyenza khona lama-players esinawo abenze singaheda 1 or 2 kodwa ngokubona kwami izinto zonke sizazama lapho esibona khona ukuthi sizamele sihluphe.
Ukuphatheka komncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika kutsho ukuba iqembu le-FC Platinum lizabe lixotshanisa impala ezimbili ngomnyaka ozayo okuyinto ephazamise iqembu leCape United ukuba iziyele isicoco se-PSL. Kodwa umgadli uGift Mbwedi uthi balakho bona abe-FC Platinum ukuphumelela futhi.
Kukhona futhi umile sikuthathe mo udlula bona esikhe futhi kumele zibambane futhi sithathe futhi enye iligi because mina ngifune khonapha kuphelele khona because nedlalibhora siyaphanda ngiva omsele yama-championship.
Iqembu le-FC Platinum like laphatheka umkhankaso wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ngomnyaka ka-2015 lapho ebelimele ilizwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup kodwa likhange laphelelwa ngumphako ngemva kokunqotshwa elikwenziwe ngele-Young Africans elase-Tanzania kuzinga lakuqala elo mncintiswano. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Singakangeni esigabeni esilandelayo, wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Upapa uFrancis owesonto yeRoma ufike lamhla eMyanmar kumizamo yokuthi umhlaba ubekwazi ngokwehlela abohlobo lwesiRohingya abahlukuluzwa nguhulumende. AbePakistan abakholo lwesiMuslim badibane lamabutho ngelanga lesibili lamhlanje phandle kwedolobho le-Islamabad batshisa izimota andivana bayacatsha enkambeni abayakhayo kumaviki amabili adluleyo. Izizalwane zeZimbabwe zizabambana lomhlaba jikelele zihlonipha umkhankaso wokukhuthaza ukumiswa kwedlakela bobulili ikakhulu oluqondiswe kwabesifazane o-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oluqale izolo njalo kuzathatha amaviki amabili. U-Anastasia Ndlovu siphalo ludaba ngokugcileyo ekobulawayo.
Uhlelo lolu lonyaka luqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi From Peace in the Home to Peace in the World, Promoting Safe Spaces for Women and Girls. Iningi lenhlanganiso beselimise inhlelo zokuthakazelela leli langa kulandela umbuso webutho oqhubekela phambili ezweni oqale ngolwesithathu kuviki edluleyo. Insuku zokuhlonipha ubulili lokuvikela udlakela ezindlini ziqale izolo, zikhangelele ukuphela kunyanga ezayo ngolwezi mhla zilitshumi. Iningi labantu lithi ukuma manzonzo kwezombusazwe kanye lokwehla komnotho welizwe sekubangele ubunzima kwabasakhulayo kunye nabesifazana osekudale ingxabano emulini ezithile kungakhathalekile ukuthi ngabaswelayo kumbe abatholayo. Umqondisi wenhlelo e-Community Working Group on Health, uNkosikazi Nonjabulo Mahlangu, uthe baqhubekela phambili ngohlelo lokuhlomisa abasakhulayo ngezempilo njalo bakwenza malanga onke omnyaka kugoqelwe enhlelweni zabo abazenzayo.
Emhlabeni wonke jikelele laselizweni lapha sisebenza ndawonye njengenhlanganiso ezitshiyeneyo njengezigaba njengabantu ukuze sivikele udlakela empilweni kamntwana oyinkazana empilweni kamama ukwenzela ukuthi bekhule kuhle bethokoze bengabi lezinto ezibaphambanisayo. Njengenhlanganiso sibona leli kulithuba lokuthi sikhumbuze ngemalungelo kwezempilakahle lemlando okumele siyenze ukuze sihlale singabajabuleyo singabathokozileyo kwenzela ukuthi sibe lempilakahle.
Olwela amalungelo oluntu eqhuba isisekelo sombuso phambili umqondisi wenhlanganiso ye-This Constitution Alliance uNkosikazi Abigail Mupambi uthe kasoke abuyela emuva ngokuqinisa amalungelo oluntu ekhangele ikakhulu owesifazana lamankazana asakhulayo ethi yibo ababhekane lobunzima obukhulu ngalesi isikhathi lapho izinto zimimanzonzo ezweni.
10 days of activism against gender-based violence umkhankaso esihlala silawo eminyakeni but lonyaka njengesizwe siba lawo nje ngesikhathi nje lathi sisiba lo khokhelo omutsha elizweni and sikhangelela ukuthi i-activism leyi ingabiyise kube le esingathi khona i-implementation lokho esiyabe sikuchela ikakhulu nje emakhosi ethu ukuthi indaba lezi esiyabe sisithe zahanjiswa ngikhona ngale sisetshenzwe ngokushesha ngoba abantu basuka bekhalaze kakhulu ngokusikhathi esithathayo ukuthi indaba zabo zilungiswe.
Osakhulayo unkosazana Nozipho Moyo ukhale kakhulu ngenhlupho ababhekane lazo njengabasakhulayo ezweni ethi ngempela impilo iyabanzimela kodwa abasuke babuyela emuva ngokuqhubeka bekhumbuza uhulumende ngomlando wakhe wokuhlonipha amalungelo oluntu. Ukuhlukuluzwa kwabesifazana labasakhulayo kuqhubekela phambili eZimbabwe, iningi labo bebulawa, bedlwengulwa, bengatholi ezempilakahle lokudla, noma nje uhulumende ehlala ethi uyalungisa izinto, kodwa impumela yakhona ayicaci. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abaculi beZimbabwe bebethe gwaqa namhlanje eBerea Park eJohannesburg becelela beculela izizalwane zeZimbabwe egigini ababelibize ngokuthi ngelokuthakazelela ukuwa kombuso kantando kayiphikiswa eZimbabwe okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Ngokuntokozo lenjabulo eBerea Park eJohannesburg lamhlanje, abaculi beZimbabwe abacula imidumo etshiyeneyo begogotsha kuluthuli. Kulomcimbi abaculi bathi bebethakazelela ukuphela kombuso kamongameli Mugabe besithi ubebusa njengontando kayiphikiswa okweminyaka engama-37. Abaculi laba batshela iStudio 7 ukuthi ukwehluleka kwamongameli Mugabe ukubusa kuhle lokuthuthukisa umnotho kubenze babalekela kwele South Africa lapho abathole khona amagabavuzayo. Oqoqeleli gigi umcasiseli kwazagwaza ndawonye Lorita Hove bathi okweminyaka yonke ledluleyo abaculi abaningi bagcine bephuma eZimbabwe ngenxa yokuthi fatalala kwamabhizimusi abo ezomculo kubangelwa isimo sezomnotho. Ngakwelincele bathi phansi kombuso kamongameli Mugabe abaculi abethula izingoma ezisola izenzo ezimbi zikahulumende ingoma zabo bezingasadlalwa emsakazweni. Urita ke uthi balethemba lokuthi uhulumende kamnumzana Mnangagwa uzapha ithuba kubaculi lokucula bekhululekile abaculi kanye lokubapha ithuba lokubuyela ekhaya bayithokozisa uZulu eZimbabwe. Kodwa uthi akufanelanga abantu bajabule bengabuzi imibuzo eqakathekileyo.
Abaningi siyakwazi ukuthi bayajabula bathi siyajabula iZimbabwe isizobuyela umnotho sizobuyela ukuthi ibe iZimbabwe enhle umnotho uzoba right but thina sinokuthi kufanele sibheke ama-reflections ethu on what happened umzimu athini.
Umculi House uMaestro Phambili Moyo yena uthi uhlupho olukhulu ababhekane lalo kwele South Africa njengabaculi yikuthi ingoma zabo azitshaywa emsakazweni yakulele njengoba imidumo yabo yehlukile kulokho okuthandwa ngabalandeli bomculo wakwele South Africa. Laye-ke uthi njengoba uMugabe sesukile uselethemba lokubuyela ekhaya.
Ngizokuzojabulela okungisusileyo eZimbabwe ngazalana. So that's why ngibuyile lana ngabe ngicula mina myself vele into engiyenzayo yenza into ezokucula.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi laye obekuleli gigi ezothokoza ndawonye labaculi.
Sijabulela ukuhamba kwakhe kodwa ngokunjalo futhi singabantu abakhathazeke kakhulu ngokuthi uMugabe esikhundleni sakhe kungene uMnangagwa ongomunye wabantu abakade bephatheka kakhulu kugugurawundi ekuhlukumezeni kwama-human rights abantu baseZimbabwe.
Loba nje iningi belisithi laye umnumzana Mnangagwa alimthembi lokhu akuzange kuvimbe intokozo abebelayo begida kuluthuli. Nestor 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Silugqiba ke lapha uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ukusuka esihlalweni kamongameli Mugabe sekusenza abantu babe madolonzima kudaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama ngoChris Gande. sishone ke lobusuku lilale kahle sidibane ngo 6 ekuseni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.